siyabonga ejonga lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlaka 7 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo enkulu ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje umhlangano wabalwa impi yenkululeko obukhangelelwe ukulungisisa inkinga ezikubandla lezanu PF ezigoqela ukuqhubeka embusweni kukamongameli Mugabe wenziwe namuhla waphela kungekho okunengo kubambekayo Ibandla leMTC namhlalethu le idale labaphathi intambo elitsha elizakhokhela uhulumende alubana lelibandla lithe langena embusweni. Umthethwandaba weHigh Court uthi ukukhangela impiko ekumakhalekhukhwini womunye wakho loba engumkakho kulicala. Isizalwane zeZimbabwe zisele zingelankani kulandela amazwi kamfundisi weSoweto odumileyo uPaseka Motsoeneng ozibiza ngegama elingahloniphisiyo ezingeke salibetha emoyeni yena othi uhambe ezulwini waphenduka.
Hayi into enjalo kutho ukuthi ilokuganga phakathi kutho ukuthi vele yimfuna imali baqakathekisa imali. Bezenzanga zathi bangabaprofithi abayelaphayo ubusucabanga ngohlupho yabulalo ubususuka umsusi yakhona kukanti kusasa kuzagcina kukuhlupha.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano wabalwa impi yenkululeko obukhangelwe ngamehlo abomvu ukuthi ungalungisisa inkinga ezikubandla lezanu PF namuhla ezigoqela ukuqhubeka embusweni kukamongameli Mugabe lokunye uphele kungekho okunengi okukhomba ukuthi kube lesisombululo. Abalwa impi yenkululeko laba bakubeke sobala emhlanganweni wabo lo mongameli Mugabe ukuthi kabathakazelele okwenziwa ngunkosikazi Grace Mugabe lenye inkokheli yezanu PF kubika uMavis Gama.
Mabalwa inkululeko labo becula ingoma ababezicula ngesikhathi besempini emhlanganweni ongenwe ngamalunga alenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association owenzelwe eCity Sports Center lamhla eHarare. Lo mhlangano uza ngemva kokuba abalwa impi laba beke batshaywa ngamapholisa abathela ngamanzi ababayo kunye nentuthu erhitshayo ngesikhathi befuna ukungena umhlangano munye ngenyanga kaNhlolanja. Lokhu kwabangela ukumiswa ebandleni lesikhundleni sokuba ngiphathi intambo obamelayo umgcini sihlalo wabo umnumzana Christopher Mthwangwa. Umhlonitshwa wabalwa impi labo ongumongameli welizwe njalo umnumzana Robert Mugabe utshele ukuthi ibandla selaphuma kwiziqondiso zalo bethi kuyibona kuphela abangakulungisisa lokho njengoba beyibona sika yebandla lezanu PF. Ekuphenduleni kwakhe umongameli Mugabe njengenhlala yenza usebenzisa indlela ahlezi eyisebenzisa lapho ingeniso ephakathi kwelitshe lembokodo ajojozele abalwa impi yenkululeko laba ukuba bathathe imigodi kanye lokuba bayingena kumapulazi abelungu aseleyo. Bakubeke sobala abalwa impi yenkululeko laba kuzivumelwano abazenzileyo zethulwa ngumnumzana Nyaradzi Machacha phezu kweziqondiso zomhlangano i-ideology lapho betshele uMugabe okubakhathazayo ngendlela umsebenzi uqhutshwa ngayo okunjengokuthi abonela umhlangano bexotshwa amahlayana.
Nyaya ye-ideology, educational ideological.
Udaba lokufundiswa phezu kweziqondiso zomhlangano luqakathekile kakhulu ngoba kuyiyona ndlela eyayisetshenziswa empini kulalabo ababesilwa kanye lozulu kodwa akusaqakathekiswa ngalama langa.
Kodwa umgabe njengakwenza ngeminyaka edluleyo ubathembise izulu lomhlaba ebatshetshozela ukuba bathathe okuseleyo kumapulazi abelungu asaseleyo.
Animal veterans atingashaye njimbo.
Kasi ngeke saswela indawo zokulima ezinganikezwa abalwa impi yenkululeko laba ngoba lokhe bakhona abelungu esingabakhiphanga emaplazini abelokhu bekuleli. Ngilolwazi olwaneleyo lokuba bakhona laba bantu besibhunu elizweni.
Wengeza umgabe ethi abalwa impi yenkululeko laba kumele bangene kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu ngoba kulilungelo labo.
You can start your minds wherever you want.
Ilizwe lonke ngelenu lingaqala imisebenzi yokubamba amatshe aligugu lapho elifuna khona. Lina lifuna ukuzinika isilinganiso esiphansi kakhulu. Kungani lifuna ukuzitholisa okulutshwana?
Umgcini sihlalo enhlanganisweni yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association, umnumzana Christopher Mtrangwa, kazange aphiwe ithuba lokukhuluma kulomhlangano. Lomhlangano uvumelana ukuba uzenziwa minyaka yonke bahlangane nomongameli Mugabe kanye ngomnyaka kuxoxisanwa phezu kokuphathelene labalwa impi yenkululeko laba. Ungenwe ngabalwa kumpi eyaletha inkululeko abedlula phose inkulungwane ezilitshumi okubalisa inkokheli evele kuzigaba zonke zelizwe kanye labavele kubutho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Kunjalo nje okunye kokuphuma emhlanganweni phakathi kukaMgabe labalwa impi yenkululeko laba kwethuse abanengi. UMgabe ubikwa ekhuthaze abalwa impi yenkululeko laba ukuthi bayethatha imigodi njengalokho abakwenza amapulazi. Okuyinto omunye wabalwa impi yenkululeko ekuZipra unkosikazi Grace Noku athi uMgabe kaChongo kodwa uthe bayehluthunela bayethatha imigodi engasasebenziyo eyabalekelwa ngabamhlophe. Ukuhlaziya okuphume kulomhlangano uPraxedis Jeremiah uStudio 7 uxoxelwa unkosikazi Noku lencwadi yecubungula ezombusazwe umnumzana Patrick Mpofu. Umqali wesiziba ngonkosikazi Noku obekhona emhlanganweni kaMgabe labalwa impi yenkululeko laba.
Ngabaleli benkululeko besilesifiso sokuba nasihlangane lomongameli wethu. Simtshele izikhalazo lenhlupho esihlangana nazo thina njengama-war veterans. So hayi samtshela-ke izikhalazo zethu simbekele sibili. Kodwa mhlawumbe engxenye singathi ngemva kwesikhathi ubengakazitholi ithuba lokuthi angakubeka kanjani ukuthi asitshele exactly ukuthi hayi izinto sibili ezizalungiswa. Isithembiso sikhona sibili bathi bona bazalungisa. But hayi incazelo yangikhona asingeze sitsho sibili ukuthi hayi ibisisuthisa. Ngoba uze watsho laye kathesi wathi hayi nxa kulungiswa lingaze lathi linayo limele ukuthi kulungiselwe linalodwa njengama-war veterans. Asilungiseni into silungisela isizwe silungisela abantu bonke.
Mpofu, ungangena lawe utsho ukuthi wena ubona njani umhlangano lowo?
Ukuhlonitshwa kwabo yisifiso somuntu wonke ukuthi ngabantu abalwela inkululeko yelizwe lethu. Wonke umuntu uyabefisa ukuthi behlonitwe ngendlela abafanele behlonitshwe ngayo. Kuzisa ubuhlungu kwezinye indawo ukuthi kulabanye abahlonitshiweyo, kulabanye abangahlonitshwanga, kulabanye abatholileyo inzuzo yokulwela ilizwe, kulabanye abangayitholanga. Kungasenani, nxa sesikukhangela thina-ke esiphandle, sikukhangela ngale ndlela. Singabuyela emuva, sizathola ukuthi kuke kwaba nesikhathi lapho kuthiwe hayi, asikhumbuleni ukuthi sihlala abasilwele ilizwe. Nangcono sibanike esingakuthi yi-compensation ukuthi hayi lisilwele ilizwe kwabamnandi. But as soon as that was done, we go back to bad memories. Once ama-bad memories kusikhumbuza okubi ukonakala kwelizwe lethu kuqale khonapho kwaqalisa ukushota imali. Sikhuluma nje namhlabe besemhlanganweni ekhaya kube kule ndabandaba zodwa imali seziqalisile kushota emabhenki. Singakakhangeli abakufunayo konke, labakukhalelayo konke, ngoba unganandzelela bebengakhaleli ukuthi bafuna i-compensation kuphela lakathesi. Hayi balokunye abakukhalela lapho ukuthi ngabe lokhu kuyalungiswa, ngabe lokhu kuyalungiswa. Ukuze kwakhulunywa la ngumongameli ukuthi hayi, ngiyalizwa liyakhuluma. Yikho ngithe mina ngibe ngenze iministry kwamahove ukuthi kumeni izicelo zenu nalokhu elikufunayo kukhangele. But kukhanya ngana akubanga njalo. Kodwa ungakhangela umphakathi oyilizwe, ilizwe liyakhala lithi thina-ke sasincindezelwa ngoba asiyanga empini. Ngabe sasizele ngaleso sikhathi inxa ingathi lathi sahambe empini, ngabe sithi okukhalelwa umphakathi ukuthi asidleni sonke, asiyali basilweni kodwa asidleni sonke, ngoba kade sumphakathi onusibakhangela ngendlela yokuthi likhumbule phela ukuthi nalathi liqala ukucela ukuthi hayi thina saleli lizwe, ilizwe kubonakale.
Ngizabuyela kuwe nkosikazi. Kwathi kusenzakala ngomnyaka ka-2000 abalwa impi bafaka izikhalazo zabo kumongameli. Umongameli wagcina esithi hambani lethatha amaplaza. Lamhlanje sizwa-ke ngamahungahunga ukuthi kuphume njalo elinye ilizwi lokuthi hambani liyethatha imigodi. Kuliqiniso nalo?
Ye, uchilo imigodi le ekhulunywayo imigodi leyana ethiye igcijelwe ngabelungu engasasebenziyo. Kodwa ilokho ivalile namanje ngoba abalungu labana bahamba. Pho behambile bazibona bangabanikazi phela abalaba kumbe kuthe sithi balama-title deeds aleyo migodi. Kodwa ilokhu igcitshelwe. So uthi yena hayi njengobana likhala phela ngokuthi liyabe lifuna but imigodi ivaliwe kayisebenzi. Mali yena elisihambani liyevula yena leyo liyisebenzise ikwabe kutsho.
Akusoze kufunyane ukuthi engxenye abanye bayakuthatha ngendlela yokuthi hambani liyehluthuna imigodi leyo njengokuhluthuna okwenziwa amapulazi.
Hayi ngokubekwa kwakhona sibili kuchasisa kuthiwe leyi evaliweyo engasasebenziyo ama-disuse yiyo kuthiwe abantu kabahambe beyithatha, hathi ukuthi bafike bahluthunele lowo okhona phakathi esebenzi.
Ubona njani Mpofu nxa etsho njalo, akubi le ngozi na yokuthi kuyakwenzakala khonokhwena kuka-2000?
Hayi kuba nzima ukuthi sithembe ukuthi into zizahamba kuhle ngoba nxa sibuyela emuva ukhumbule ukuthi nxa into zike zawonakala emuva wonke umuntu uzahlala elingile ukuthi akusoze konakale futhi. Ngakho-ke enye into ezwisa ubuhlungu yikuthi ama-implementing officers or abantu abazabe bemele bekhangele ukuthi kuzahamba ngendlela yini yiwo esesesabela kibo-ke ukuthi sibone ukuthi bazakwenzani, bazakwenelisa yini ukunqaba abantu ukuthi bengasuki bezenzele umathanda njengasemuva ugcine sewonakala kuwonakale kusiya phambili futhi.
Lo ngumnumzana Patrick Mpofu, incwadi kwezombusazwe, ubekhuluma endawonye lwalwa impi yenkululeko unkosikazi Grace Noku, belo Praxedis Jeremiah West Studio 7. Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqhakathekile leli langa, abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi ngohulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18. Uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo ekhasini le-Facebook kanye laku-Twitter. Umkokheli we-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla wethule idale labaphathintambo bakhe elitsha elizakhokhela uhulumende alubana leli bandla lithe langena embusweni.
utsangirayo wethu le amagama eShadow Cabinet yakhe le ngemva komhlangano weNational Executive yeMDCT eHarare. Ukhethe njalo omabhalane abakhangelane lamakomishini kanye lengatsha zikahulumende eziqakathekileyo. Utswangirayo uthe ukhangelele ukuthi abantu laba basebenze katalala baveze sobala ukuthi bazimisele ukungena embusweni yiloba nini balungisise konke okuhluphayo. Ishado Cabinet le ilamalunga alitshumi lasishiyagalolunye njalo agoqela unkosikazi Teresa Makone obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Joel Gabuza obona ngezenjiwayo, umnumzana Douglas Monzora yena obona ngezemithetho, lo nkosikazi Sithembile Mlotshwa obona ngezemvelo. Umamlotshwa uthi kunengi okumele kulungisiswe nguhulumende kulolu gatsha.
Ngeista lapha ngivakatshe ngaya eSouth Africa ngisiyabona iKruger National Park, and then ngubone lapho yikuthi isimanga sokuthi kungena abantu abayi 10,000 ngelanga eKruger National Park. Size savuka ebusuku ukuze siyebamba iline yokuthi senelisi ukungena, and kule mhlobo yonke yabantu abavela amazwe onke abade begcwele nje kuzobona inyamazana lezihlahla eKruger National Park. Ngase ngilungisa umbuzo ke kuminister noma ngingakamnika ukuthi kambe sehlulwa yini njengeZimbabwe, kuyini okurong ukuthi senze njalo lathi eWanke National Park, ngoba iparki enye enkulu lapha eSouthern Africa. Kulungiswe incingo lezo zaqhamuka kudaladala ezatshontshwa ngabantu kudaladala, and kugcine inyamazana ziphakathi njengalokho okwenziwe eKruger National Park, and abantu babuye besike babhadala imali ngoba mina mbhadale 70 rand ukuthi ngingene eKruger National Park. Nxa lathi singaba lakho ukuthi kubhadwale, angiboni ukuthi singabe singabantu abahawulayo abaswelayo abacelayo zonke izikhathi, kanti inyamazana silazo aziphathwanga kuhle and izihlahla silazo aziphathwanga kuhle.
Kuvela kubhadalwa yini nxa abantu bengena kubo wange ngale? Kungenwa mahala?
Tungamili, kunzima lokwazi ukuthi kuhamba njani khona phana kulokugxobana kwabantu abayibo abafanele basebenze izinto zelezi. Ngenxa yokuthi kusuka phela kube ne-corruption eyiyo eyenza ukuthi ilizwe lethu lingavukeki kwamanye amazwe, ngoba nxa uzafica ukuthi indaba yokufa kwendlovu lokwane okwayenzakale wanti ngomnyaka ophelileyo, akhona amaphepha akhulumayo ukuthi alobufakazi bokuthi abephethwe kwebutho yibo ababesenza ngabomo ukuthi inyamazana lezo zife ngenxa yokuthi belokulungisa kokuthengisa kwempondo.
Unkosikazi Sithembile Mlotshwa ngusenator weMDCT njalo nguye obona ngezemvelo kushado Cabinet yaleli bandla entsha. Amapolisa namhla athethe umnumzana Ernest Mtsengi, umkhokheli we-Media Center, ayambuzisisa ngodaba olwaphuma emaphephandabeni ebulenjini olwalukhuluma ngomnumzana Owen Kutshata othiwa wayefuna ukubhomba iplazi likamongameli Mgabe. UMtsengi ubuzisiswe ngodaba lolu okwamahola ambalwa wakhululwa engethe songacala. Umthethwandaba weHarare High Court usunqume ukuthi kulicala ukukhangela impiko kumakhalekhukhwini womunye wakho. Isinqumo lesi silandela ukugwetshwa kukankosikazi Fortunate Nsoro owakwaza wabulala umkakhe bebanga impiko kumakhalekhukhwini. Lokho kutsho ukuthi sekungumthetho ukuthi akukhangelwa impiko kamakhalekhukhwini ungela mvumo. Ukuhlaziya loludaba uChris Kande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udaba lwamafoni ukuthi abantu bangabambelani bangavulelani amafoni luhle lubi. Luhle ngalindlela, luhle ngobana ezinye izinto ezingena efonini ziyabe zingezomndeni. Ezokuthi lo omunye mhlawumbe uyabe thunyelwe kungaba yisaziso semva nxa engasakhulumanga lwana ngadobi ifoni ngafica ukuthi alapha sozomonakalo kume njalo nje lezinye izinto ezivele zithinta usapho lonke lapha ekhaya kanti njalo kuleta kwethembeka kule emthathweni laba bathadileyo ukuthi nqa njengoba sekuthiwa sebeyinyamanye lo lalo kumele angabile umfihlo komunye kwenzela ukuthi impilo lenhlala kade yalapha ekhaya ibe mnandi lokho kuhle kakhulu ngobana kwenza ukuthi umndeni uhlale ndawonye
ukukhulumile wena lapha wathi kulokubi lokuhle ungasitshela nje ukuthi okubi kwakhona kuyini
okubi kwakhona ukuthi zikhona izinto ezinye ezithathwa njengomdlalo kumbula ukuthi labadala labo emtwini lo lalo omdala ngaphakathi kuyakubula umntwana othanda ukudlala kakhulu lalo owuntanga yakhe ngako okunye ukudlala kwakhona kungaphambanisa lo omunye lapha ekhaya angazawuthanda njengokuthi hhayi namahlaya bekudlala uthande ngendaba ebanzi eqathakataka kulalukho okunye njalo ukuthi bakhona abanye abasebenza imisebenzi ekumele kube
umnumzana Thandeko Zintimkandla incwadi ecubungula ezamasiko izizalwane zeZimbabwe zithi zisele zingelankani kulandela amazwi kamfundisi wesonto odumileyo uPaseka Motsoneng ozibiza ngegama elingahloniphisiyo esingeke salibetha emoyeni othi uhambe ezulwini wafika wathatha imfanekiso egoqela lo mfanekiso elo Jesu lomkakhe olixhosa isebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ubusazi na ukuthi uJesu umsindisi uthethe inkosikazi enhle kakhulu elixhosa. Ubusazi yini ukuthi ungaya ezulwini uthathe imfanekiso khona usebenzisa umakhalekhukhwini wakho ubusuphenduka emhlabeni uzowathengisa ngamaqubaquba emali. Le yimbuzo engaphendulwa lula umfundisi Mtswaneng weSoweto. Ngosuku lwePhasika kubikwa ukuthi uMtswaneng wembeswe liyezi phambi kwebandla laqonga laye layangena ezulwini. Zukuzuku kwavela ukuthi usephendukile. Ubikwa Mtswaneng watshela ibandla lakhe ukuthi uthole kukuhle okumangalisayo ezulwini, wathola lethuba lokuthwebelwa umfanekiso esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Wabuye njalo waveza ukuthi uJesu uthethe umfazi omuhle kakhulu owesixoseni. Kwaba lesimemezelo ekhelini yakhe yeFacebook esithi ofuna ukuthola le mifanekiso yasezulwini ngahlawula amarandi azinkulungwane ezinhlanu, 5,000 rands. Kwavela eminye imfanekiso ebulenjini be-internet eyakhe uMtswaneng esemayezini kwaba lomunye emeduzane lenhlanzi othi yiyo eyaginya uJona kanti yena uyithole engadini yase-Eden ngesikhathi efika ezulwini. Isizalwane seZimbabwe uSihle Sibanda uthi le imihlolo ekhomba ukuthi umhlaba usuzagcina.
Hayi, into enjalo kutsho ukuthi ilokuganga phakathi kutsho ukuthi vele yena ufuna imali, baqakathekisa imali bezenzanga zathi bangabaprofithi abayelaphayo. Ubusucabanga ngohlupho yabulalo ubususuka umsusi yakhona kukanti kusasa kuzagcina kukuhlupha.
Unkosazana Ntando wenkosi Moyo yena uthi sekuzinsuku zokugcina.
Kulohadebe naye othembisa abantu kubelapha bangamasotsha balala begida phandle, nangomunye manje ubebadlisa abantu izinyoka, abanye phambiswa ngamadolo kuthiwa izimvu zami lingilandele, bathembisa ukuthi abantu bayanotha, abantu bengasebenzanga. Izinto nje eziningi-ningi ezimangalisa futhi ezithusayo.
UMasibanda uxwayisa abeZimbabwe ukuthi baqaphele bengakalandeli abafundisi labaprofethi bakulezi nsuku.
Kungani bengahambi emachechi akudala vele layo esiwaziyo esikhuliswe yiwo anjengabo Sabatha, oZiyoni, o-12 apostoli, yiwo amachechi adesiwazi. Mase sithi siyananzelela ama-Pentecostal Church, izinto zabo zilemkhokha kakhulu empilweni zethu.
Umamoya yena uthi hlola imibhalo ungakalandeli laba baprofethi.
And abaprofethi esibabona ngalezi nsuku zokugcina ngabamanga. So iBhayibheli lasixwayisa ngaba baprofethi bona laba. Abaningi abantu bayalandela nje ngemva kwabo, kodwa ngelinye ilanga bazobona ukuthi kwakhona bebedlala ngesikhathi sabo. Ngoba saxwayiswa mpela ngaba baprofethi bona laba.
Ngokwanda kwenhlupheko ebantwini sekuhlume abaprofethi abaningi bamanga, kukanti iningi labo laziwa ngokwenza izimanga ukusilisa, kanti njalo banothe okumangalisayo ngemali abayithathela abayanga ababalandelayo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla silenhlanganiso esiyenze izimanga endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ngokuvuselela amadamu lokuncedisa izakhamizi ukusungula inhlelo zokuthelezela iPro Africa Development Trust. Silomqondisi walenhlanganiso umnumzana Velenjani Nkomo. Siyakwamukela kuhlelo Nkomo.
Yebo, linjani lonke?
Hayi, siyaphila, ngilethemba labalaleli baphilile.
Siyabonga, siyabonga.
Akusichazisele ngenhlelo zenu. Yini iPro Africa?
Le nhlanganiso yaqalisa ukusebenza ngo-2000 ngemva kwe-Give a Damn campaign laba bayaziyo. Yayinhlanganiso yayisakha amadamu emaphandleni eMathebele and South. Ngakho-ke sananzelela ukubana khona ngemva kwamadamu lawa akhiweyo, kwakufanele ukubana kwenziwe izivande ezithile ezilama-hectare asukela ku-0.5 kusiya ku-10 hectares, kodwa kusenziwa ngaleso sikhathi. So ke iPro Africa yayisingena ke yasihlelwa ke ukubana khona yenze lowo msebenzi. Umsebenzi wethu kakhulu njengoba ngisitsho nje ukhangelele kakhulu ukwenza izingadi ngaphansi kwamadamu. Sikhangelele ukubana khona ezabelweni zakithi njengoba kuhlala kulesomiso, abantu bayathola amanzi, kumbe ngithi amadamu ayangena amanzi, kodwa ke wabeseswela ukuthi esetshenziswe ngendlela.
Litholakala ezigabeni ezingakhi?
Sisebenzela kakhulu eMathebeleni South kuma district wonke wong-7. Kodwa ke sike sasebenzele enkayi lapho safaka khona izivande eziyi-5. Ngingathi eMath North yizo zodwa kuphela esazizayo, kodwa isikhathi sonke nje since 2000 sisebenza seMathebeleni South.
Likhona eMenebulemba eGwanda lapho esibone ividiyo lilabadala bejabula belima behlabela kusitsha umpululu. Ake sizwe. Luhamba njani uhlelo lweMenebulemba lolo?
Yeah, ngiyathaba ukubana likubonile lokho. And kuyangithokoza ukuthi kucishe ukuthi khona iwebsite yethu iyasebenza. Basebenza abantu beMenebulemba. Siyalibona ukubana yisigaba esinye somileyo kakhulu eMathebeleni South, iGwanda South. Ngaphandle kokubana khona bethelezele ikakhulu kathesi, ayikho enye indlela abangayenza ukubana bezuze izilimo, ikakhulu kakhulu imbida ebayizitshebo zabo. Ukuthengisa yebo kambe kukhona khona ngalezakhamizini kumbe ezabelweni.
Kunhlelo zokuvuselela amadamu lapha lenza njani?
Amadamu amanengi asegqibelekile esikubiza sithi siltation. Ngakho ke sabuya lohlelo lokubana khona singezelele imbundu lama spillways lapha edamu elichitha khona ukuze ebambe amanzi amanengi. Luhlelo oluqakathekileyo lo, kodwa ke thina njengenhlanganiso silubona luyingxenye yolunye uhlelo esilubona luqakatheke kakhulu ukulondoloza ezemvelo.
Lisebenza lo hulumende, lisebenza lezinye inhlanganiso ezizimeleyo, lithola ngaphi ngengerenge?
Thina ngokwethu sizinhlanganiso ezimelene kuthiwa i-NGO. Kodwa ke ekusebenzeni kwethu sisebenza kakhulu lengatsha zikahulumende, ngoba kufanele singene ngabo sisebenze labo njalo ezabelweni. Imali esiyisebenzisayo siyithola kumadona.
Akuphosele ukucinga.
Badala bakithi ngaphandle kokubana khona.
Kwanelo kwalamhlanje emthwakazi lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo untungameli Nkomo.